lokuqale ngeva kwe-monetary policy eyathulwa ngu-government ezikepheleleyo ikakhulu bekhala ngokuthi uku-ringfence akwenza i-US dollar ne-RTGS kwenza abantu bapanika in terms of the value of ama-RTGS transaction abalawo nama-balance abalawo ama-bank abo ngoba bebona ngani i-explanation ayinikayo ikhombisa ukuthi yena akusho ukuthi bond ze-US dollar e-1:1 akuyisikho njalo sokuphelile abantu babe sebebona ngani ukuthi ngayigcina i-value kwabo ukuthi bethenge izinto behlale bele-stop whether ngaka-basic commodities oba kuyini i-commodity angayithenga ayigcine esabona ukuthi kungabe kuhamba njani lokwenzeka ukuthi sibone siba le more money chasing a few products on the market okuzakhweza ukuthi kuyakhweza ama-prices kuyinyo reason why ama-prices ehambe phezulu. On the other hand is that people generally they are now trying to offload ama-bond notes ukuthi begcine i-value in foreign currency. So lama-shop lawo azama ku-avoid abantu aba-offloadayo bayikhweza ama-price so that they maintain value, restock value. So generally it's a panic that is within the economy that we are facing at the moment. Ukuthi wonke umuntu uzama ukugcina i-value ngoba ugovernor wehlulekile okwanika i-confidence yokuthi ibond lakhe lokhu elisasebenza njengoba yilo ikakhulu esetsho ukuthi hayi ibhenki kayi-separate ama-akhawunti.
Ezinye izitolo kazisamukeli ibhondi kanye lokuswayipa nxa uthenga ngekhadi lebhanga kazisakuvumi zithi zifuna idola leMelika phambili. Ngitsho labathengisa amafutha okupheka abaphiwa imali yaphandle kwelizwe libhanga elikhulu lelizwe. Yinto ebhahileyo yini la khona ngapho koBulawayo?
Ya kulamashopu ase-50 kona certain products bafuna ama-US dollar. Ungakuzwisisa uhle uhle kuyukuthi veli product yangibona bayi-importile kumbe yile serious import component. So babe senzela i-restocking into ekhona kathe sesikhona. Ungule kulama-pharmacies la kathe sasesithi asefuna i-US dollar beminye imithi esingelayo vele. Yinto esiyenzakele evuleke enzakala kahle. Sesilabo somabhizimusi esingathi bangamagolofu bengazwangani kuyakhwela lutho lokwakho okungala component ye-foreign currency usekhweza ngoba yonke into i-fixed iyakhwela. So okunye okuqakathekileyo ukuthi osomabhizimusi labo bame ekuncedeni lokusebenzeni ayifuna ukuthanda ukuthatha advantage yezinto ezebe zikhona.